Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abezempila kahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 uqhamuke kule South Africa awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Weze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esidudwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kwele Melika.
Sibuye lapho ukuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Abantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 220,000,000 asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4,600,000 emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo egciwane le-COVID-19 ekuqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDokotela Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekileyo ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofika ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angale umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutho khona okubesenza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana singabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yezukho sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo owuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kozubukho buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzubukho udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi. And sinanzele bana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yezubukho.
Into leyo yokubophana vele kungacabangelani. Yabona khathi esinqa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi ukuthi azibaphe open. Manje ngiyazo ithatha azibaphe open for business kuzubukho kuphela. So yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshika-shika, uthi amapolisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abakuthwele ubhuru lapha, akuyafiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock tonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ubhulu uzukwena lo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZubukho ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZubukho yikhampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZubukho kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZubukho kangeni kwamanye amalokishi nxa esuka kwamanye amalokishi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokhu esichova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi ezukho. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngizokho luhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Senkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Yona iwange iseMathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathini amathathu. 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela awafasida ngokhona ukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa ahlala esigini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esidugwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isidugu siyenza ifanise ukuhlala kusengalunywa, ngoba njiwanibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga. Wona futhi ninjalo kathandi msindo, afuna ebe yiwo wodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathandi msindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzi la. Izigu zamaqanda, izikwenzela izigutshani, izomelezi engayenza khona, lapho abekelela khona. Lapho abekela khona izigu zomelezi. Kanyengi ningi amathendela abekela ndawonye.
Nga ungathi njengami ngizalo ukuthi mina ngishiya nje inamba efika ithumi nanhlanu kumbe amathumi amabili i-20 yonyama ejawuthiya so ngifuya ngafuya bengenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke ngizalo ukuthiya amahlanu abe yo amaduna ngezifika zezi ithumi elilodwa nanhlanu ithumi sonke la yi-15 abebekela khonapha endaweni zomuzi lakwazi bekela khona khonapha ngenye futhi kunjalo ona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so ona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi lamathendele omnyaka ophelileyo angabefika amathumi amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathatha i-first batch yami then kuthetha ukubamba uFebruwari sasenza amathendele afika 100 then kuthetha ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezowathengisa amancane ngasukula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya sebezothenga yarona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya nganzani isikhathi sesesidliwe ngumangoyi phongaphosa nje amafitshane khonapho
amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi na ufuna ukuyizwa ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azalwe eminyakeni kaJanuwari nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months yiminyama emnandi leyo ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lo mnumzana Thino Sinkomo ohlala ewange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokeli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje. Yena ubaba mkhulu babelobola usenzi.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esixoxwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela uMzilikazi kaMashobane. Yinzalo yakhe mpela uBulelani kaMnezi Mwezi kafana ufana kambanga umbanga kanje kunjube kalobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu Mzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yiyo yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka emthwakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsungulo wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kwamathobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingaphithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhla sonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, abangafike okwayo bacindezela abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina koNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi ukuthi eZimbabwe kokungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhenga lwa Khumalo agcotshwe. So-ke selingaphi ngodaba lolo?
Kusadlalwa ipolitiki weMzilikazi. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi ke kuhlalwe phansi kukhulume. Ubukhosi kabuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihloze inkosi ezithandileyo, sibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima bungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika-6 ivesi siyabala u-1, 2, no-3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. Likhuluma indaba njengoba injalo, futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngaloku kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Okhulu lapha ayisikho ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru. Kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Labe sibale khona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa. Gakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe ngumuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabopetro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokhu okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono. Kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlelela sukela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshana njani umthwakazi omuhle zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhlanje sixoxa lo mtaka mamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi okwesihloko esithi Find Me. Usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You say you want time, you say you want space, you've got so much stuff on your mind.
Ngomega Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma le ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Z lukandaba sikuhlelo lwabatsha silo mzizik umdaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka mzizik ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, futumli loga so. I've always been hot and out of control. I promise these dreams got my man she's up and things are man's never bad parties. But you bella mina got in zenza ba. Bengi zenza yungi zenza nja. By a delela
but in gomega msiz K uting ogwagiti loku. Bafo chela uzulu ogunengi ngalengom.
Ibi official single kamsiz K yes bili ngomnyaka ka 2021. Bengi kia ngalesi sipo engi laso esokhlabe. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza. Noba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona, ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi gciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo uMrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection Oliver Lesayo igama ngumai gobe bye bye
face me gay gonna get paid pandela you gotta know who you are you don't know who you are you get played pandela itilo
namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele ose Dallas Texas kumbuthano Wezim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Jurassic Now.
So lichove njani akusitshele?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade sisipromote into zenyarazo. Izola de kungeye gospel lapha dokuphefoma khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile. And then namhlanje yidindindi.
Mhm. Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule lomculo ngathi ule ngoma entsha. Akusitshele ngayo sathu.
Ingoma yami ithi Touch Me Not sevenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amagabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakala lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje
ke itholakala ngapi ubatshela abantu sebili kuzithi bayilandi bayiqophe
ikhona kuma online stores onke ikhona iTunes ikhona ku TuneCo and video ningayobukela nje ku YouTube
yeah so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhala edit
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release yashiphume kodwa ingoma ethi touch me not
wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa touch me not bebe mbona njalo njalo suku zonke bona bebe mbona njalo njalo When I love you, betala zanjalo, amalanga wonke. Thank you very much, Nyawo.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo, ebesixoxa laye eDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga weCOVID-19 oqhamuke kule South Africa, awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.